nxa ulomuzi ungubaba owakhileyo emzini wakho, abantwana bakhangelele ukuthi yonke into eyenzakalayo ubaba uzabadingela okokudla, uzabadingela okokugqoka, uzababhadalela i-school fees, uzabathengela yonke into efanele ukuthi imuhlile layo. So kuyafanana ke lelizwe, ilizwe nxa lilalabo abalikhokhelelayo, sikhangelele ukuthi yonke into eyenzakala elizweni yiyo abayikhangeleyo ukuthi mayifanele ukuthi ilungiswe. Ungakhangela ke ezomkhono mina thesi eZimbabwe, okuliqiniso sibili eliqinisekileyo yukuthi ke labo abasukusayo ezomkhonomi eZimbabwe kungani ziyabakhulela. Zibakhulela ke abafuni ukuvuma ukuthi ziyabakhulela ukuthi baze bafane bayenelise ukuthi bancediswe yilabo abenelisa ukuthi bona babancedise. Nalo futhi-ke bale uthupho olukhulu lokuthi lapho abehluleka khona badinga ukusola omunye umuntu ukuthi nguye obenza behluleke. Ikanti-ke hhayi ukwehluleka kuthi ukuthi khona ulwazi akungalwalo. Njalo ekubuseni lapha kwesinye isikhathi lokubusa kwangikhona uyakungakuphiwanga, phela into lezi ziphuma egazini, zisegazini. Ngoba phela ungakhompeya iZimbabwe namanye amazwe, kuyatshengisa ukuthi hhayi eZimbabwe kulokwehluleka okukhulu kakhulu, ngoba thina sisuke kumkhonomi okade kungcono sithatha ilizwe ngesikhathi sika-1980, sesifike ezingeni lokuthi sesiyilabana asebebalelwa emsileni ngokwehluleka ukuthi siqondise kumbe silungise ezomkhonomi wethu. So ngaleso sizathu-ke hhayi mina ngesilungu ngathi I put the blame squarely on government, especially the government of the ruling party ZANU-PF.
Uyamuzwa uyakhuluma ubaba uBhebhe babagawule. Kuthiwa sokulehlulo kuyinto lokhu, kuthi kulehlule kunjalo lisuke lidinga abathakathi lapho kungela abathakathi khona.
Ye, ngiyamuzwa Sibili Mzuku laphana, ngiyamuzwa uBhebhe uyakhuluma Sibili. Ye, kodwa owami umqondo uthi mina engikubonayo ukuthi abathakathi bakhona. Abathakathi bakhona abakhona vele abaloya emini lebusuku. Ngoba ungakhangela ukuthi isapoti yethu ekhona kwe-economy inganani, isenziwa ngubani, kuyacaca khonokho. Ungakhangela umona lwesiphakathi kwayo, okuningi kwakhona Nkomo yisapotaji kuphela yodwa ekhona egcweleyo eyabantu abayibo abafuna ukwehlulekisa uhulumende. Khonokwane ngike ngakukhuluma ngathi umthuli usebenza 24 hours a day ezama ukuvala izikhala zamasoti lamasela atentayo. Manje nxa umthuli kuyavala ngapha, elinye isela libhoboza ngapha njengegundwane. Nxa kuyavala ngapha, elinye isela libhoboza ngapha, amasela abhoboza ngapha. Umthuli ngumuntu ongalaliyo esebenza kusuku lemini, kodwa amasela la lamatoti la amfune ehlulekile. Kodwa amanye akhona kadingi kwehluleka, awona adinga ukudla kuphela, abakhethi ukuthi badlane. Yilaba labantu abangadlale le ngcekeza nje. Ibi la mawa ngagoqela imali ngothuvi bangayigezisa bayisebenzise. La mawa ngathi kumbe bebuye bethole ikhanda lomntwana belithengisa, behamba belithengisa abantu bakhona esihlabo lapha eZimbabwe. Angikhulumi ngokwamabandla ezombuso asezepolitiki, hayi ngikhuluma nje ngomhlobo wabantu, imikhandi yabantu esesinayo kuleli lizwe ababulala ilizwe labo. Okuyinto zokuthi bale yakhe bona bayalibulala labo ilizwe. Yikho uhlupho esilalo ngamantu amaZimbabwe nje esilawo kade ezamso. Kugcwele amasela, kugcwele i-corruption, kugcweleni yonke into kuyafanana nje.
Nanso baba Bhebhe.
Bakithi ngike ngitshilo ngangikhuluma lapho ukuthi nxa ungubaba ungabona imuli yakho isehluleka ngokuyiqondisayo. Yabona-ke kulicala kumbe ngithi akukho emthethweni ukuba nisela. Sinamapholisa okufanele ukuthi abophe abantu, sine-anti-corruption okufanele ukuthi ibophe abantu. Bathe sikunanzelelayo ukuthi khona okwenza ukuthi abantu babe balutshwana babotshwa i-anti-corruption namapholisa yikuthi abaningi bangikhona abayinvolved kwi-corruption yale ekhulunywa ngubaba uGawule yibo kanye abasemqoka ekubuseni kwelizwe. Ofithi ukuthi nxa kufanele ukuthi ngababotshwa kababotshwa ngenxa yokuthi yibo ababe besatshwa ngamapholisa kumbe ngabantu be-anti-corruption. So ukuthi kuqonde lapha ungakhohlisi into sithi sona inhlanzi iqala ukubona ikhanda, ingavele ibona ikhanda ihlanzi yonke sibonile. So kutho ukuthi lapha lohlupho lokuthi ekhanda yikho lapho kubone khona. Nxa singazange silungise khona phana phezulu, ngibonake akulanto esizayenza, ngoba imithetho ikhona ebopha abantu, amapholisa akhona, iy'ngadi ezibotshwayo zonke zikhona. Why abantu bengabotshwa nxa kuwukuthi bayaganga benza okungayisikho? Ngizakubisela nje into eyenzakale maduzane lapha. Lapho ofica khona ukuthi uhulumende uyaphuma namhlanje esithi yena akusela muntu bhenki okufanele ukuthi iboneke umuntu imali, athe sebona ukuthi leyo decision ayenzileyo akayenzi, abe sechibilika futhi avukeze ukuthi hhayi selinganinika futhi abantu imali. Ukhanye ngani layo uhulumende kavele kayazi into ayenzayo.
Udaba lwenkohlakalo babagawule sesike sezwa umongameli laye elusola esithi bakhona abantu abakhohlakeleyo kuhulumende. Abanye bathi abantu labo kababotshwa ngoba ngabangane bakho umnangakho.
Baba Nkomo, abantu yazi ilizwe leli yamangalisa ngoba abantu bayafisa ukuthi ngabe umnangagwa uba lipholisa, upresident umnangagwa abe lipholisa, abe yizakhi, abe yikho konke, abe yikhothi. Amasela la nxa ebanjwa engaye ekhothi, ekhothi iyabayekela. Ngibona amanye amasela eVictoria Falls ngale town council yena la e-MDC kade ebanjwa beyekelwa abe-CC bona bana wonke kumbe ngaye ezanu P_F amasela akhona kumbe lani amakhothi afike abayekela. Izakhi yona layo nxa ingasebenzi kufuna thina njengamaZimbabwe sibambane. Kanti ngani abantu bayabambana ngezinye izinto ezithile, indaba engabambani besola amakhosi ukuthi indaba esekele ukubopha amasela.